Ukuvulwa kwezikolo kweSouth Africa kwenzakala ngesikhathi lapho inani labahlaselwe yileli gciwane selibanga kuzinkulungwane ezingamashumi amahlanu 50,000 tata sebefile sebedlalela kunkulungwane 1,000. Loba nje ukuvulwa kwezikolo lamhlanje kuqale ngabo grade 7 labo grade 12 abazali bezimbabwe kweSouth Africa bathi leli nyathelo lizafaka abantwababo engozini enkulu kakhulu. Isizalo sezimbabwe unkosazana Mercy Mvundla uthi okwethusayo ukuthi uhulumende usanda kumemezela ukuthi indawo zokudlela ezemidlalo lamanye amabhizimusi kuzaqhubeka kuvaliwe ngokwesabela ukuthi kungenza abantu bathelelane le gciwane.
Angiphathekanga kahle njengomzali ukuthi abantwana behambe esikolo ekubeni thina njengabazali singakavumeleki iningi lethu ukuthi sibuyele emsebenzini, okuyikuthi ukungavunyelwa kwethu kusho ukuthi kukhona abasivikela kikho pho abantwana, kusho ukuthi siyozwa amanzi ngogodo nabantwana bethu.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala, yena othi bemangalisa ukuthi ePhalamende balokhu besesaba ukuyahlangana bese besithi abantwana bayigcwala esikolweni.
Sekumele siqale silinde inyana kuze kuyofika nje September. Mina vele isifiso sami bengisithi lo nyaka vele besizayiqalisela mkhaleni nasithi hayi lo nyaka is one of the years vele esingeke senza lutho ngawo. Abantwana bebuyele esikolo next year sekungani sokuphephile. Thina singabazali sihlezi ezindlini sisasaba lo mkhuhlane. Kodwa abantu bethu bahanjiswa esikolweni.
Abanye bathi njengoba iningi labantwana besebenzisa imithova lamabhasi yikho lapho abazathola khona le gciwane. Abanye-ke bathi abanye bazasuka lalo emakhaya bezoluthelela abanye ezikolo. Kodwa kumphatha intambo ogada lwezemfundo kubanga le-primary le-secondary unkosikazi Engumseka ukuthi izikolo zonke ziphiwe ama-mask lemithi yokuthi abantwana bageze izandla bengabanjwa ile gciwane. Ukuthi abantwana bazahlala begqoke ama-mask kanti njalo kabasoke babambane basondelelane kumbe bahlale duzane duzane.
We can say with confidence that about 95% of our schools have been.
Zonke izikolo ngaphandle kweziLutshwana sezitholile zonke izinto ezidingakalayo ukuthi zivikele abantwana ekutholeni leli gciwane.
In provinces, some of them include using neighboring schools. Just to make sure no learner must be left behind.
Le yinto ephikiswa liningi labazali laba bona bathi izifiso nje zikathemba lo amukela ezaphenduka zibe ingozi enezidumbu phansi. Kodwa-ke ugatsha lwezemfundo luthi umntwana ongasoke aya esikolweni uzesulwa encwadini zesikolo. Labo abazali abafuna ukufundisa abantwana ezindlini zabo kuzafanele balandele imithetho eqinileyo kokuqela nokuvumela ugatsha lwezemfundo ukuzohlola ukuthi indlela abafundisa ngayo laba bantwana iyalandela yini imithetho yezemfundo. Nalesulo 7 Johannesburg, South Africa, New Benedictine Chapel.